isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kwa Studio 7 ninjani kodwa ngondlovu okhulumayo e-Stadium Park ngapha kwelesouth Africa. Hayi siyabonga semsebenzini elusebenzayo sibili ku-Studio 7 le ndaba lezi lisiphakela zona. Kodwa ke bakhuluma abantu sibili amaqiniso apheleleyo kodwa kwayihlanga simuka lo moya ngoba le nto abayikhulumayo president yakhona le party yakhona ezana phefu abantu abalekhande elikhulu sizakhuluma sesidele kungalanto abangayitshintsha ngeke betshintshe umthetho awayamukeli la mapoint akhulunywa ngabantu pho ayikho into esingayenza kodwa sizahlala lokho siphethe sikhuluma okusalayo injection akukho uhlatshwa bona baphezulu kucala thinta sizabuyela emuva ngoba angeke sithembe sipetshale kamnangakho ngeke ithembise ngoba ungayigijimela ihlabe kati ibhubhisa abantu bemathebelele njengoba vele akabonani labo abantu besebethemba ukuthi hayi vikele i-coronavirus kade hayi after test time ibisibathintitha bonke. Siyabonga
linjani basakazi be-Studio 7 nabalaleli lo okhulumayo ngu-Arthur Sibanda ngisekugayela. Mina ngithanda ukuthi ngithi hayi izanu kabayenzi i-Politburo meeting yabo kabayenze baye phambili anti bayasitshengisa ukuthi bona bakufakayo kabakulandela kodwa bekuhamba bethelana i-COVID-19 ngale nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli wasola ukhaya yena lo nguyomemezeleyo uSimon Khama wasola wathi is an African to celebrate death let us think about the families who had lost their loved one. Wakhuluma kodwa bafa ngobulema babo kabahambe bekwenza ubulema babo nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli kabahambe asikungeni hambani liyekwenza kodwa nxa selisifa thina siyahleka into zobulema. Ngiyabonga ngu-Arthur Senkayi.
Yebo, umsebenzi we-Studio 7 mkholisani okhulumayo ngikhulumayo seZombe. Hayi msakazi, ngiyathaba ngendaba esizizwa zona zika-Studio 7 mayelana ne-corona. Sihlala sinqabele lathi esihamba khona sesikwazi ukuthi hayi sinomsakazi wethu we-Studio 7 wasitshela okungcono kuberedio Zimbabwe babethumezela amameseji abo ku-WhatsApp kuma phone yethu bhata akuzwisiki iqiniso kakhulu silizwa ngani basakazi hlalele njalo siyabonga inkosi likhokhelele kuze kufike neninanini siyajabula msakazi ukuzwa amazwi enu.
Salibonani basakazi abahle bakaStudio 7 nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphosela hamba kithi lapha ngifisa ukuhalalisela umdala isikhulumeli sebandla lethu le-MDC Alliance ubaba uFelix uMagalela uMafa Sibanda. Sizwile ukuthi ngeviki ephelileyo ubesenelisa 70 years ephila esidla isithwala. Hawu sithi khula uze ukhokhe kobe kanti siyakubongela futhi lokukhulumela ibandla lethu kuhle kangaka besithi qhubeka wenza umsebenzi omuhle kangaka owenza ngokukhulumela ibandla. Siyakuthanda kakhulu isikhulumeli sethu, sibona ngani ngendlela okhuluma ngayo ibandla lethu liza sukuliza khula ngendlela emangalisayo. 2023 siyanqoba. Siyakubongela qhawe lethu Felix Magalela Mafa, khula uze ukhokho uhambe ngodwa ndolo. Nyabonga.
Salibonani basakazi abahle, ukhuluma lo ngwenya la eSandton eGoli. Siyabonga ukusethulela indaba ngoba kungasiyini hayi kube okunye kasikwazi kodwa ke ngenxa yokuthi likhona sicela ukuthi libambe njalo ngathi uNkulunkulu engalelusa alisithe ngaphansi kwesandla sikaSathane uSathane angalitholi ngoba phela uSathane uhlale ezingela abantwana bakaNkulunkulu. Mina nje into engiyicelayo ukuthi abantu bakithi abayeke ukukhuluma into ezingayisizo la kuma WhatsApp la bethi injection yekoro liyabulala ngoba oqala kekho sejovwe ngayo ngoba ingone ifike nje emalangeni la eSouth Africa. Lokuthi manje ngoba siphiwele lo thuba lokuthi nathi sibalwa phakathi ukuthi sizoyithola silisebenzise abantu bengahambeli kude umkhuhlane lo ukhona uyabulala futhi abantu abayeke ukuwe kwenza sengathi ababonje manje utshwala buvuliwe sebeyaqala igenge lencane ukulala bephuza utshwala behambe busuku begcine belimala futhi so siyacela ukuthi manje abantu abazama ukuthi baziphathe kahle konke lokho kushiwo igovernment abakulandile njengoba kunjalo sincengene impilo sibheke phambili kwenzela ukuthi sikwazi ukuba nesasa uNkulunkulu muhle uNkulunkulu khona uyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe bayophetha ngani futhi kuyakwenzakalani ngabo noma kungaze abantu abasemhlabeni bethini kodwa okusalayo nathi ngelinye ilanga kuyogcina sekuright ngakithi sizobuyela emakhaya ngesikhathi ngiyabonga kakhulu lapho elikhona amagumbi amanomhlaba uNkulunkulu alisibekele liphile livikeleke kodwa okunye ukuze siphile kufanele ukuthi khona lokho okuyiziqondiso okuthiwa sikwenze le mithetho eshaywayo kufuneka siyilandele futhi abantu bengenza ngathi ukujova nge-injection kuyinto entsha sivele sazalwa sajova lanamhlanje siyaphila so le injection okuthiwa ibulala abantu likuzwe ngobani lokho lina bantu abantu abayeke ukufafaza iindaba ezingamanga kuma WhatsApp group
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318